adisendaba ku VOA Ndebele.
Elingali buka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini sihlalo webandla le MDC Mnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugengula hulumende elilesigwebo esilukhuni kakhulu.
Kodwa lokhu kade sekukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe sihluthi nombuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba Sikhala.
Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngoMvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina ebiza imali edlula $250,000.
Ileyilo kuze nihodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazifeliye bafika bewe khona bethole konke usizo oluningi.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa lengcwethi yezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lengqubela phambili. Sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Into yokuqala sibile ekhona ngakuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka njengoba laba bejenisethi bayehluleka ukuphathilisa. Ngakuvuma sibeuthinte uhulumende sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo sambilizeleli bangaliphatha njani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC umnumzana Job Sikhala uzamiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Sikhala ubotshwe izolo phezu kamazi awethule ngempelaviki eBikita emhlanganweni awukuthi bazagenqula uMnangagwa embusweni ukhetho luka-2023 lungakafiki. Ukubotshwa kukaSikhala kwenza inani lasebebotshelwe icala elifanayo lonyaka lifike kumachumi amabili lanye. Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Fortune Daniel Molokele utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi ubuningi babantu asebebotshiwe bebotshelwa leli cala kuveza ukuthi uMnangagwa ungumbusi owehluleka ukubusa okwedlula uRobert Mugabe.
Inani leli liyamangalisa kakhulu ukuthi nomnyaka lokho kuqalile ngozibandlela sokulabantu abangamachumi amabili lanye asebebotshiwe. Kwakungayenzakali konke lokhu kusesengumbuso kamongameli Mugabe. Kutshengisela ukuthi uhulumende lowo kulokho kwenzakale udlame lodlakela ngozibandlela ulokhu ethukile, ngasavumela ukuthi lo nalowo olokukhonona anikeze ithuba lokuveza umbono wakhe ebantwini. Yikho ubaba uSikhala umhlonitho uSikhala bethiwa bayesaba.
Umsekeli wakho umnumzana Luke Tamborinyoka uthe ekhuluma phezu kwamazwi kaSikhala wathi yena uSikhala ubezikhulumela elilunga elizimeleyo ubengakhulumeli bandla. Okuyinto ecunule kakhulu abasekeli benu abanengi abathi selimlahlile uSikhala. Ungathini ngalokho?
Thina njengenkokheli ze-MDC siyavumelana ukuthi kumele sisebenze ndawonye ukuthi silethe inguquko eZimbabwe. Ngakho-ke silomhlangano ekupheleni kweviki lapho siyabe sihlala khona sivumelana ukuthi siyahamba njani ngohlelo lwethu lokuletha inguquko eZimbabwe. Lokho kwenzakele ngempelaviki besizama ukuthi siqongosele njengenhlanganiso ukuthi thina njenge-MDC siyabe simsekela u-vice chairman wethu ubaba uSikhala uMhlonitho uSikhala. Kodwa lokhu kade sokukhulunywa ukuthi thina sikhanya sibe ibandla elizama ukuthi lilethe udlame lodlakela eZimbabwe sihluthi nombuso ngenkani. Lokhu kade sikuphika, ngakho-ke asiqinisa ukuthi simlahlile ubaba uSikhala. Lokhu esilayo uMhlonitho la kusasa abantu abakhokheli nabasekeli beqembu le-TMDC bavukele edale le-court besiyamsekela.
Phakathi kwenu njengenkokheli ungathi libona ngaso linye yini phezu kwalolu daba kumbe bakhona abalembono efanale abasekeli?
Sonke njengabakhokheli asamukeli umbuso kaBaba uMnangagwa ngoba siyakwazi ukuthi kwaba lokuqilibezelana kumphumela yokhetho yenyakenye. Ngakho-ke thina njenge-MDC besile Congress amaviki adluleyo savumelana ukuthi umbuso lo singathi ngesikhiwa asombuso olegitimate ngoba siyakwazi ukuthi umongameli wethu ubaba uNelson Chamisa ngowanqoba kokhetho lwadlulayo unyakenye. Ngakho-ke njengabakhokheli be-MDC siyavumelana ukuthi uhulumende lo okhona asohulumende okazibuse mbu owavotwa nabantu abaningi lapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi njengenhlanganiso kumele siphume le nhlelo zokuthi kube le nguquko eZimbabwe eqotho.
Alo-ke ngumnumzana Fortune Daniel Molokele, isikhulumeli sebandla le-MDC, ubekhuluma ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Umlilo olumathe esibhedlela seSt Luke's eLupane ngomvulo ebusuku utshabalalise impahla ebalisa imithi lemitshina yokwelapha ebiza imali edlula $250,000. Isibhedlela lesi ngesesonto yeRoma. Umqondisi wesibhedlela lesi uDokotela Phugi Chimberengwa utshele intatheli zindaba ukuthi akukaziwa imbangela yomlilo lo kodwa akulamuntu olimeleyo. UChimberengwa uthi kulezindlu ezinhlanu phakathi kweziyisithupha ezichileyo kakhulu kwatsha imithi yokwelapha abantwana labadala abadinga uncedo olugoqelwa alwamaphilisi okuthundubeza ubukhali begciwane le-HIV awukwelamisa imuli lokunye okunenginengi. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lesakhamuzi sedaluka khonale eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uthile yilo kuzini hodi yakhona yonke kodwa abantwana abancane laba labomama abazithwele bafika bewe khona bethole konke usizo olunengi labana bahlulwe izibeletho bahlelwa khona pha labomama nje i-health yonke egoqele kuze kuyefika emaphilizi nethu lawo okuvikela inesineli i-family council okunjengamaphilizi ano okuvikela lawo.
Kodwa kuthiwa uhambe njani khona?
Ngani khona ngohlupho lonolukhona lwamagetsi lonozimbonekaniloolubangela khona kukuthina ukucima kwamagetsi ucima la uyabe ungasakwazi ukuthi ucitshile uma ucitshanga ngoba umlilo wakhona bantu uqhamuke ebusuku baswelekale ukuthi nganto abantu bonke babe bechayisile so watsha kwakuyona leyo indawo.
Baningi anganani abantu obona ngazani bazaziswela ukuthi baye ngaphi ngenxa yakhonokho?
Ngathi bonke abezempilo khonaphana ngoba ngiyakhanya i-OR encane yona le yabomama abazithelela abantwana abancane 0 to 5 years bonke bathole usizo kulona leyo indawo labomama bathole usizo hhayi labantwana abancane vele bayahlatshwa manje thini konke yizinto ezabe ziphelele ngomlilo wona lowo nxa abantu bekhuluma ngoba namhla vele kutshone ezinyengane hhayi akuhambi kahle khonaphana esentu ngoba abantu bedinga ukuthi kathi kwenzakaleni.
Singathi wena ngokuzwa kwakho sibili bona zana abantu bayagcina besiya ngaphi nxa sokunje?
Hayi bayadinga usizo lozoncedo ngoba iLupane njenge-district iza xa izakho okuncane izaza ukuleta ukuthi kuqhubeka iklinika naleyana i-FCS incediseka kodwa vele kakula lutho sezabe usizo lukhona ngoba xa nsizo abantu bathone bethumela lezithombe endaweni ezitshiyeneyo nesiba soluhlupho lwabe seluqondane lematinoti wonke jikelele ngezempilo khonaphaa.
Singathi ngesimo somnotho weZimbabwe esingazani siphansi kumbe ngithi esibi ubona zani pho kuyalungiseka khonokho okwenzekale?
Ube asikwazi enkosini njona abantu bekhuluma njalo iyakhuluma kuyazwakala indawo yonke siyakuzadingale kusizo olukhulu isandla sibile singancedisa ukuthi kuchazeke into yonke naleya ngoba yangikhanya imithina yona leyana yokuncedisa umama okukhangela i-cancer yezibeletho kuze uhlelo lunuzu lwabantwana kuhlatshwa emanjekhini imihlobo yonke kuthola kwapha lokuweyo kwabantwana kuze kufike esigabeni sokuthi laba bafaka amajadela ani ngani bona pana iholi yona liyana yonke yo ethile singasabali ngapha ngoba kulokuyiholi yana okuncane ukuthi la kula abanye abangena ku-IT abana amafayili abawakhona phana but hhayi ngabe akufideka kukhona phana eduze kodwa yonke leyo abantwana uhlelo lonke oluqondana nabantwana abancane yilo luphelile labomama.
Lo-ke ngumnumzana Moven Qhelisa Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane, ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le eLupane. Ukuxhasa ibandla lezano PF okwenziwa nguZulu ngomnyaka ka-2017 kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba isibonelo sokuthi ibandla leli aliphathiswa ngoba kusasa liyakuphosela phansi kwebhasi. Lokhu kube sobala ngomvulo lapho amalunga aleli bandla angena ezitaladeni koBulawayo esithi afuna ukutshengisela ngenxa yokuqonga kwentengo impahla ezidolo. UZulu uzivukelele nje okuliqukwana okuncane kwabasekeli bezana uPF abazulazule okwemizuzwana andubana ba umbuthano wabo wacitheka ukutshengisela sokufadalele. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngombuza ukuthi kanti kungani uZulu wakobulawayo njengoba laye ehlaselwe ukuqonga kwentengo ezitolo engabambisananga indima labasekeli bebandla lezana uPF ngomvulo.
Okwenza abantu bakobulawa bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende enginethemba lokuthi ngeyokhulute control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esenguye osetraka etrakela osomabhizimusi kutshengisa ukuthi vele naye sehlulekile. So abantu bakobulawa mbona ngazathi bayabondayi ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to ama-policies kahulumende angacacile. Ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini, akula surety ukuthi likhona kwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi lapho masebesenza intengo benza intengo leziyana ezizakwenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali enkambo omnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi kazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhipha umgazi ubona bezama ukulungisa into yabo yezano.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezano, bona abezano bengayekela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokho?
Abantu bezano samntwana banjengethelevishini, akula muntu wezano ongasukuma atshengiselele kungasiyo zano emthungileyo ukuthi katshengiselele. Bengakukhonona bengakukhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengathongi ukuthi kathesi sukumanini abasoze babasukuma.
Alo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu wesigaba semaNdebeleni ekunhlanganiso yebhetshu likaZulu ubexoxa ke le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Awukakathesi asikhangeleni inhloko zendaba ezivela kumaphephandaba. Iphephandaba le Times Love Live elakwele South Africa yilo ke elithiwa njalo iSunday Times lithi umthethwandaba usowethule amasamanisi okubothwa kukaBabes wodumo lesithandwa sakhe uMampintsha ngemva kokungayi emthethwandaba kudaba lokulwa kwababili laba. Iphephandaba le Herald lithi izisebenzi zikahulumende seziqale ukuthola imali yama-allowance njalo ezinye lazo ezizahola kumalanga alandelayo zizathola iholo elithe xaxa ngenxa yokwengezelelwa kwama-allowance lawo. Okwamanje ke sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu. ngamazwi ke eliwathumele kithi nge WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Liyenelisa lani ukusithumela ke imilayezelo yenu, sifake emoyeni njengakathesi esikwenzayo.
Ukuqala mbingelela abasakazi bethu abe-Studio 7, mbingelele labalaleli bonke nje abakamthwakazi. Mina igama nguStanley Gabadela Ncube, zalwa engondo laphana esigabeni seLupane. Mina into vele kahle kahle engiyishoyo nge-government yethu le, into kumele benze first ngokukhuphula izinto, kumele bona beqale ukwehlisa i-fuel, amafutha. Bala into kumele beyenze leyo andubana bethi abantu behlise izinto emashopu. Abantu bazoyehlisa njani bona kuqala izinto emashopu, bona ipetroli beyakayiyehlisi? So nje ngathi badlala ngabantu lapho befuna ukubabambezela ngento engasebenzi. Baqale behlise amafutha, amafutha iyakhuphula yonke lento le. So okuningi kuzabe kuzolandela, otherwise kungaba ngcono kakhulu kulokho. Kumele beqale bona behlise amafutha, beyeke lokho abakukhuluma lokho okungazwakaliyo, lokho okubambezela abantu ngento enganamsebenzi. Ngiyabonga.
Dr. Manifakazi, mina ngombono wami bengithi mina uhulumende akahlale phansi ekhaya alungise izinto zasekhaya kuqala before aphumela phandle esiyanxusa amanye amazwe ngendaba zamabhizinisi. Ngoba kusiza ukuthi uphumele phandle ushiye abantwana bekhala ekhaya ungubaba. Kumele ubone ukuthi abantwana ma uhamba basele kahle. So lokho abakwenzayo bona bazenzela bona kwesabo isikhwama, abacabangeli uzulu. Okanti ukuba yinkosi, uyinkosi ngabantu. Manje ma uzicabangela wena ungacabangela abantu, lokho kwenza ukuthi abantu bahlale inhliziyo zabo zobuhlungu njalo bekhala ngaso sonke isikhathi. Okanti kumele bona njengoba uhulumeni bahlale phansi balungise indaba yaseZimbabwe kuqala nomphakathi, ukuze uma iphuma isiyaphande isiyafuna isiyanxusa amabhizinisi, ekwazi ukuthi ekhaya lakhe zonke izinto zimi kakuhle. Khona manje abantu bayakhala, sikhuluma manje koBulawayo kunamanzi, akuna gesi. Kodwa yena uyasuka ayenxusa amanye amazwe ukuthi babuye bazovula amabhizinisi. Yapha amabhizinisi abazowavula kungenagesi into yokuqala. Labo bantu lamabhizinisi abazowavula azobe sebenzisana, imitshini yabo izobe sebenzisana kungenagesi, bazosebenzisana kungenamanzi elizweni. So ngezinye indlela kumele kuqale ukulungisa indaba yamanzi, kulungise indaba yogesi esekhaya yena. Aqala alungise lezo zinto before ezophumela ngaphandle eqala ukunxusa abantu bakwamanye amazwe.
Lo mqeqeshi wekembu le Highlander le nguqu, yebo singathaba ukungena kwakhe, but as long as a government yakithi iphuwa akunanto angayenza naye. As long as i government iweak kanje akunanto angayenza, akakhona ukuyikwanisa naye, uzakwehluleka futhi njengalo amkhuphileyo. Highlander neDynamo sinanzelele ukuthi sekungamaqembu enguqu awelize. Ma elize liphuwa kanje akukho lapho eziya kuya khona, unless and if elize lisiba kahle lapho ezaqhubeka khona nala mathimu edlala kahle. Yiwo umbono wami engiwubona. As long as elize linje, hayi amboni ukusiyana. And at the end wona la mathimu mavuma azegcina relegate, and ungabona kuphuma iHighland neDimbare, hayi Zimbabwe kusenabhola. Hayi umongameli yebo uyahamba singakuthini, but ekuhambeni kwakhe since waqalayo, hayi mina kamboni impumela eyohambo lwakhe. Ukuhamba kwakhe akusizi lutho, kuyafana nje nokuthi ngakahambanga. Angazi ukuthi na la ahleli khona ucabanga ukuthi kwenziwe kanjani. Njengoba engumongameli welizwe abantu babhekele kuye, izinto zisenzakala kanje. Kwesinye isikhathi umgabe ube ngcono kakhulu, Mugabe was far much better than him. Umas Katanis. Mugabe neskat sake is simple we see less than dollar. And the basis is as a papule ama biscuit pezu. I look at this one and I'm saying the cooking oil with tap tea, a Coca Cola with tap tea and my shop, a Fanta with tap tea and my shop. I'm saying the town is your puma, and the shop by shop was your putangali, Kunera Coke shop. Marx is a garanjaro, and Monga Mel release what he says. Fana Lubava Ekumenunis and Anizaki. Izingane zikhala ngokudla kodwa yena elapha hamba khona noma kuyakhe bedroom ubonakala esidle suthi abantwana bakhe belamba nguye lo ngitsho lenja ezela abantwana bayo andubana wona esuthe kumele ibone ukuthi ingane zazidlile pho yena ngonjani hayi bakwethu abake besizile shuwa.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Namhlanje-ke kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona le ngcwethi kwezombusazwe sizibuza ukuthi kwenziweni elizweni ukuze kube lenqubela phambili. Sixoxa lo mnumzana Maduma, bekezela Maduma Fuzwa.
Ipolitiki zelizwe yizo ezingaphathi kuhle i-ikonomi yelizwe, ilizwe leli beselicina lisifa. Kodwa lona ilizwe lile notho yonke engayenza ukuthi siziphilele kuhle njengabantu beZimbabwe ngendlela esasiphila ngayo. Sore kukutho lokhu ngesikhathi ilizwe liphethwe ngamabhunu, yonke into yayihamba ngoba amakhiwa noma isincindezelo. Kodwa ukuphatha i-ikonomi babekwazi, abethu sisuke sakhululeka kodwa sikhululeke sinjalo kabakwazi ukuphatha i-ikonomi. So I think ukuthi ilizwe lethu lilunge, into yokuqala okumele yenziwe yikutshintsha i-mindset yama-politicians ethu, or else ukubatshintsha bonke completely nxa kuvuma, ngoba i-administration ye-ikonomi ingane yabehlule. Ngayo ilizwe lethu i-ikonomi yethu ihamba kuhle ngalokuthi kubusa bani okuningi loku vele ngakasilandaba lakho, but indlela ababusa ngayo yesithwalisa nzima, yenza ukuthi sicine sidubeka ngendlela esidubeka ngayo. Bayatshontsha, bale-corruption, balamanga. So yikho lapha i-ikonomi yelizwe efa khona, sokudubeka thina sonke esingalani le ndlela abaphatha ngayo ilizwe laleli.
Manje-ke kwenziweni Fuzwayo?
Into yokuqala sibili ekhona nga kuyavuma, angazi kuzaze kube wuphi umnyaka, njengoba laba bejenisethu bayehluleka ukuphatha ilizwe. Nga kuvuma sibili kutshintshe uhulumende, sibone ukuthi abanye abazangena abalandelayo kambe ilizwe leli bangaliphatha njani, ngoba sabona amakhiwa eliphethe kuhle kakhulu. Noma sasizidubekela kodwa ilizwe ngokwalo i-ikonomi izinto zazihamba konke kwaku-right, ufice obaba bethu behola ama-$60 besifake emabhodini singu-5 yonke into ihamba. Khathesi sinje sehle kufaka yena umntwana oyedwa ebhodini yosivine day school, siyanilayinela amafiyeri all those things. Uthe sethu abantu abaphetheyo kuyabehlula ukuphatha ilizwe, there's nothing wrong ngelizwe. So nxa kuvuma abantu bezimbabwe ake bekucabangisisa, ke sizameni abanye sibonti laba abangazanya kambe bona bangaphatha njani ilizwe, ngoba kathe sakusele okunye singakwenzi. Kade belokhu bephindaphinda kulokhu bekuthiwa engxenye engxenye, but ayi awukhanye ukuthi kusuka ngaphi kuya ngapi.
Sesike saxoxa labanye basitshele ukubana bona bacabangela ukuthi labo abezombusazwe abahluphanayo uMongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa bengahlala phansi bakhumisane umlotha, singabona umnotho uvuselelwa. Kungako liqiniso yini khona?
Hayi, mina angisakuthembi lokho. I'm sorry to say to you, angisakuthembi. Kade kwakhulunyiswana, kabe wakhulumisana loNkomo kakutshintshanga, uMgabe wakhulumisana loTsangirai kakutshintshanga. Lakhona okukhulumisana kukhona, ngombono wami akula lutho luzatshintsha, ngoba into okukhulunyiswana ngayo kakukhulunyiswana nge-ikonomi, kukhulunyiswana ngokubusa, bakhulumisana ngamandla abo kuze kufike isikhathi sokuthi kuyathi ngcono sishiye mina ngithathe 2 years lawe 2 years. Andabona ukuthi indaba yangkhona ayikho kwi-economy yelizwe isekuthini bona abantu bafuna ukubusa njalo and ukukhulumisana kwangkhona nje akona kokuproposwayo kuwesi ngokuthi ko-ready kunomunye ozifaka at a position engcono kuloyo munye kuyakhulumisana kuthweni and vele lokukhulumisana bayafanisela ukuthi bazakhulumisana but akukhanya bala ma-steps abawayenzayo bonke ukuthi sibonise ngeqiniso qiniso ukuthi bazimisele ukukhulumisana ikwenza nti i-grand standing yesikhiwa uthi sizo lo athi nami ngiyafuna ukukhuluma nomunye athi ngiyafuna ukukhuluma sokule one and sokule more than a year kuloku kuthiwa lami ngiyafuna lami ngiyafuna kwehlulana ungabe lokukhulumisana kabakhulumisani but kuzancedana kuyatshintshana ngoba ngaze ukhulumisane lingahlangana phakathi laphakathi akula nto ezaphuma into efunakalayo ukuthi kutshintshwe nxa kungutshamisa ongenayo angene kuwuye sibekwazi ukuthi sesilento entsha uthamisa angene laphana kuthi ilizwe ezimele yedwa sezethu angasale solo omunye ngoba ngaze behlangane omunye uzasale lokhu esolo omunye futhi omunye ethi yini engayenza ukuthi akuvele kutshintshe nxa kutshintshwa
kuyini okungenziwa kathesi simelele ukhetho oluzayo
nxa bezimisele bekhuluma iqiniso ngalokhu abakukhulumayo abantu abasiphetheyo ukuthi bona ilizwe leli bayalithanda and balifisela ukuthi into zihambe kuhle abaphetheyo kathesi kabavume ukuthi no madoda sesiyehlulekile basitephe down sifake i-transitional authority eyabantu abangalali zepolitiki abazasuka ebantwini baphathe ilizwe leli for iminyaka yena le eseleyo silungiselele ama-election bevuse i-economy silabantu abaningi big brains elizweni ezingavusi ilizwe leli bangene baphathe size siyefika leso sikhathi se-election sesikothi ilizwe selivukile selimile sesibakhetha sesibanika le direction madoda nxa lingena injongo yelizwe imiso kubuswa this way ngingakhangele i-America akulandaba lakubo mazwe khona ngayo i-America akukho nabo UK kuyaziwa ukuthi ipolicy yelizwe injani longenayo uhamba ngayo hhayi uzabuye ze-experimenta yezokwakha yezokwakha so singafaka i-transitional authority ezaprescribe ukuthi ilizwe liphathwe njani livuswe njani nxa sebezengena bepolitiki sesibagayida-ke thina ukuthi no madoda kuhanjwa disweni kozakwehluleka siyatshintsha amanye amazwe kuyatshintsha khona ngapho lamazwe athuthukileyo ke kube ngama-republican ke kube ngabanye ke kube ngobani ke kube ngabanye ngoba baye kuyehlulekile okucatshangelwa ngabantu thina silokhe sidonsa ngabantu abafana naye ambo nthi siyakuya ngayo
Alo ke ngumnumzana bekezela madumafuzwayo ingcwethe ecubungula ezombusazwe besixoxa la ke kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lweZimbabwe sibuza ke ingcwethe ukubana kanti vele kungenziwani ukuthi kube lenqubela phambili lilalele ke kusasa kwelinye ihlandla lengxoxo yethu
mathe sondela ntokazi ungesabi ntombente izikele ngaphelela sondela ngikukhumba khumbe kancane ungesabeli ikhatshana angikathathi ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyoma umuntu leyaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise obunanji bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwenyukele umfula ugwembe ugcwele ngingene
Likhwa okancube esigqibela uhlelo lwethu ngemvuma yakhe emnandi akungiqome ye silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lingakhohlwa olunye uhlelo ntambama ngo-past 7